isisekelo esitsha sombuso silamathuba athe xaxa amatsha esiwapha besifazana kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zempilo. Kwezombusazwe, ugwalo lolu solwengeze amathuba abomama okungena kudale lephalamende ngokubapha izihlalo ezingamathumi ayisithupha ku-House of Assembly phezu kwalabo abazancintisa kukhetho kanye lamathuba aphezulu okungena kusenate. Ugwalo lolu njalo lulakho ukuthuthukisa amathuba abomama ngokuvikela amalungelo oluntu okuthola ukudla, indawo zokuhlala, amanzi ahlanzekileyo kanye lokunye okunjalo njalo okuvame ukudala inkinga ezibhekana labesifazana emulini. Isisekelo sombuso siletha njalo ilungelo labesifazana lokuthi babe lakho ukondla abantu babo i-guardianship njengabomkabo kanye lokususwa kwemithetho yamasiko elobandlululo, kodwa konke lokhu kudinga ukuthi imithetho ebivele ikhona iguqulwe ukuze abesifazana basebenzise amathuba lawo. Unkosikazi Prisca Ndlovu oliqwetha uthi kumele kungathathi isikhathi eside ukuthi kukhangelwe i-customary law le ebisebenza, kukhutshwe konke okulobandlululo kuyo ukuze abesifazana baqalise ukukholisa amalungelo abo ngaphansi kogwalo lolu olutsha.
So sile ndlela yokuthi thina imithetho yethu sokumele kube yimithetho ekhangelwa ibumbene, i-one ndawo. Nxa ungathi wena okunye umthetho uzawuthola la, omunye umthetho uwuthole ngapha. So mina ngombono wami kuzamele omama sibonte siyasukuma siyabambana sithi thina umthetho nxa kuzaba lo mthetho akungabi lo mthetho othiwa yi-general law le-customary law, akube lalokho esikubiza sithi yi-Zimbabwean law.
Elinye njalo igqwetha unkosazana Sethulo Ncube uthi miningi imithetho edinga ukulungiswa egoqela yokuphathwa kwabantwana, imitshado yesintu kanye lemithetho yesintu yokwabiwa kwelifa. Uthi kumele imithetho iguqulwe isetshenziswe emthethwandaba ukuze kukhanye ukuthi abesifazana bavikeleke kangakanani.
Legal education can never be overemphasized because kumele ube wazi amalungelo wakho. So it's important for you to have that education so that you'll be able to identify ama-breaches that occur. But now it has been seen also that it's important to have male involvement. Because uqala abanye babe sithi singaba bafazi, so lama workshops ethu ngaba bafazi, then what you learn will be very difficult to implement because your partner doesn't even know its relevance or its importance in your lives.
Ingcithi kwezemithetho unkosazana Tsitsi Mgadza uthi ngaphandle kwenguquko elethwa isisekelo sombuso esitsha kwabesifazana bakwezombusazwe, kumele kuqakathekiswe le mithetho eguqula impilo yabesifazana emihla yonke ebapha amalungelo okuphatha impilo zabo nokuthatha izinqumo eziqakathekileyo.
Yona i-constitution nje ibhaliwe ithoni ngamalungelo ethu njengamakhosikazi esikubonayo ukuthi kwazanywa sibili ukuthi belungise amalungelo abomama. So kulezinto eziningi ezitshengisa ukuthi sokulokuzinikela ukuthi amalungelo abomama avikelwe. I-constitution ithi yona abobaba labomama balingele phambi komthetho.
Unkosazana Petronella Mudenge oyisakhamuzi uthi imithetho epha besifazana ilungelo lokuphatha imuli zabo njengabazali abapheleleyo yenza kube lula ukuthi imuli ziqhube ngemfanelo lalapho ubaba womuzi engekho.
Umthetho lowo mna ngibona ngani uyenza kube lula kubomama. Oqala ngithanda khona ukuthi ngibonge bona abantu abawenza ukuthi umthetho lowo uthi uzube khona, ngoba omama abaningi isikhathi esiningi kade bengani bayancindezelwa ngoba yibo abagcina abantwana, yibo abatshona belabantwana, yibo ababona ngokukhuliswa kwabantwana.
Umdenge uqhubeke esithi ukulungisa umthetho lo onjengowe-guardianship uzakwenza impilo zabesifazana kanye nabantwana baswela amaphepha ayimfanelo bawathole kungela bunzima.
Uyafica ukuthi kwesinye isikhathi umntwana ucina ekhula eze bemkhulu elokhu engela amaphepha because umama uyehluleka ezigcine siyamthathisa kumbe siyadinga isihlobo sakhe ukuthi athathise umntwana incwadi zokuzalwa. Ikanti nxa sebeyenze kwabalula ukuthi umama ayenelise ukuthi azithathele umntwana.
Lanxa nje isisekelo sombuso esitsha siqukethe amalungelo amaningi, iningi lawo liyasebenza ngemva kokuthi imithetho ekhona isiguquliwe yahambelana lezimiso lezi ezintsha. Ingcithi zomthetho zithi kuqakathekile njalo ukuthi uzulu azi ukuthi kulezimiso zama-guiding principles eziveza injongo kahulumende nje kodwa zingeke zasiwa emthethwandaba, bese kusiba lalezo ezikuluhlu lwamalungelo i-Bill of Rights ezilapho ukuyamangalelwa. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingunothando Sibanda.